soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 27 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla.
Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu.
Kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMandebeleni.
Abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha.
Ohlala kwele Melika edabuka eZimbabwe umnumzana Jerry Thwala Jackson uphathisa umhlabeleli uSikhosana Buhlungu.
Kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi, ngakho bekudinge ukuthi lati isime ngakwenxa yakhe simlwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sihlalo webandla leMDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandule imbiko yokuthi usehlamukele ibandla. Kubikwa kulamanye amalunga ebandla athi unkosazana Khumalo ukhanya engahambelani lokwenzakala ebandleni leli okungaqanjwanga. Njengesibonelo bathi kumaviki amabili kuze kwenziwe umcimbi kobulawayo wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili leli bandla labunjwa owawukhokhelwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Khumalo wayengekho. Kodwa uMakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi elokhu esekela ibandla ngokugcweleyo, kodwa ibuthi nje ubengezwa kuhle emzimbeni yikho engadidizeli njengalokhu okumele kwenziwe ngumgcini sihlalo webandla ngalesi sikhathi ukhetho soluseduzane.
Hayi, ngiyabonga umbuzo wakho omhle kangaka. Indaba nansi, ngiyazi ukuthi lonke liyazi ukuthi ngiphathekile, njalo bengicela ukuthi ukuphatheka kwami akumelanga kube yindlela ezasetshenziswa ukuthi iphambanise umkhankaso wethu. Ngicela ekuZulu ukuthi ngiphathekile kodwa sisebenzeni.
Ibandla lona limi njani okwakathesi, kakhulu sibona okokudonselana okwebizo lokho okuthiwa lingathathelwa ibizo lebandla?
Akusadingi ukuthi sizitshaye izifuba ukuthi umkhankaso wethu silungiselela ukhetho luka-2023 lapho esesiyakuyabhuqa khona izanu umi njani, ngoba owethu umkhankaso ngikhuluma kunjenje sivalwa sokuthiwa sesiya ku-lockdown ye-COVID. Kwakungayisiyo lockdown yokuthi umkhuhlane usumemetheka, yebona yeukhona sibili, kwakuyi-lockdown ngokuthi basebebonile ukuthi sesingenile kuZulu njalo uZulu laye kuyaphendula. And isibonakaliso ngokwenzakalayo e-Trade Gold, ontanga baphuma ngobuningi babo sebesiyadinga izithupha ukuthi laba lungiselele bayirejista njengamavota. So izani kwabethusa khonokhwana. So khonkhwana ngumboniso wokuthi kuvele lapha phansi izani hamba phezu kwamaqanda, thina sihamba sibhampisa amaqanda etareni njenge-tennis ball, ngoba abantu phandle umfana omncane bamfuna ngamehlo abomvu. Endabeni yebizo, ibandla leMDC libandla likaZulu. Ibandla likaZulu liqondiswa nguZulu embonweni eyabe imele ihluzwe lemigoqo meliyenzwe. Ibizo lokuthi MDC Alliance kalivelanga kubaba upresident wethu Advocate Chamisa. Hayi, ibala lokuthi MDC Alliance lavela kusinqumo esaphumayo ngo-2014 Congress yethu ubaba uMui uDokotela uTswangirai wayenguye upresident wethu esaphila. kwavunyelwana ku Congress ye MDC ukuthi ngo 2014 kakuhanjwe phandle kuZulu kuye banjwana phandle bonke abalimbono yenguquko sithi nxa sesibambene sibe ngumuzi omkhulu iBig Tent ngesikhiwa senza njalo sithi sesiyimuzi lomkhulu onjengowesithenjini bese sisiba amabandla abona bona singaphathisane ukukhiphini laba bahuquluzi bese sibambana yikho kuzalwa kwealliance sengitsho njalo kanti ibizwe silitshintsha yiliphi mina lokho engazalwayo ngathi kunathi kokhola kwangena amanye amadrink achiyeneyo zibanozibano Fanta oPepsi obani bani anzange ngizwe uCoca-Cola etshintsha isithi ikhoku lana esembhodleleni namanzi lawana sokumele siwatshintshe ngoba kuthiwe khona ikhoku leyaso yethu nxa ibizwe naleli lithi MDC Alliance kumele litshintshwe uZulu uzasitshela ukukwenza
uNkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwebulawayo Kukhetho olwedluleyo lomnyaka ka-2018 ibandla leZANU-PF lenza kuhle esigabeni seMathebeleland South lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa athola khona amavoti awedlula akaMnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC Alliance ngenkulungwane ezifika phose amachumi amabili 17,000 ngoba kwavota abantu abalutshwana kakhulu esigabeni lesi kunye lezinye izigaba zeMandebeleni. Njengoba ukhetho solusondela sixoxele ngcwethi wezombusazwe uMnumzana George Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi ubona beza kuba banenganyana na abazavota kukhetho oluzayo kulokwedlula olwedluleyo
ukuze kube khona idlabo zane lokufuna ukuvota ebantwini kufuneka kube khona into elilukuluku ezokwenza ukuthi abantu bafise ukuthi ukuvota kwabo kudala umahluko uma becabanga ukuthi ukuvota kwabo akuzokudala umahluko basuka bangakhuthazeki ukuthi basukume khona nje ukuyabhalisa uzananzelela ukuthi indaba isuka khona ekubhaliseni khona lapho ku-registration abantu bakithi abasukumi ngobuningi babo bayebhalisa kungenxa yokuthi ukhetho njengendlela yokuguqula impilo siyalahlekelwa isizotha abantu abasaluthatha ukhetho njengento engawudala umahluko empilweni zabo ngoba bayakubona mihla namalanga kuyavotwa kodwa kakudaleki mahluko so lokho kusuka kubenze balahlekelwe lilukuluku lokufuna ukuyavota bekungaba ngcono uma kusiba khona into ethembisa kulabo abakhankasayo kumabandla aphikisayo yikho lokwathi kungabafaka umfutho omtsha ukuthi ukuphuma kwabo besiyavota kube nomahluko kulokho esesike sakubona kuminyaka edlulileyo uma sibheke kulabo namhlanje asebethe bavela egcekeni ukuthi bafisa ukuthi basekelwe ngokuvota kubukeka sengathi izingqongqolo kulokuyizo lezi ebezivele ezikhona kukhetho lwedlulileyo izanu nayo i-MDC okuyizo ezehlulekileyo ukuthi zinika abantu bakithi umfutho ukuthi baphume ngobuningi bayo babo bayovota bese kusalela ke amabandla anjengabo MRP noma ke abakhona kukhetho ledluleyo kodwa siyazi ukuthi kuyakhulwa i-EFF siyayibona iminyaka ngeminyaka ma kuvotwa ibonisa ukukhula so kungenzeka ke ukuthi amabandla anjenge-MRP mhlawumbe nayo izaphu noma engazanga enza kahle kukhetho ledluleyo kungenzeka ukuthi kuzofika manje kukhona umlayezo omutsha abawulethe ebantwini ongenza ukuthi bakhuthazeke bafune ukuyavota ngoba kusobala ukuthi izanu le-MDC azitsho lutho emntwini wesindebeleni ekuthini bayavotelwa noma bavotelwa
wona amabandla aphikisayo ungathi nxa ukhangele isimo sawo kathesi ubona ngani azaba lomehluko na kukhetho oluzayo.
Ngithanda ukuthi ngibhekisa amehlo akho ekuthini iMDC ayise yilokho ekade ikho khona ngokuvota okupheleleyo ka-2018 lapho ekade iMDC Alliance lelo gama esivele silithathelwe yiMDCT ebikhokhelwa nguThokozani Khube kodwa yabuya yakhokhelwa uMonzora usewathethe wonke omabili lawo maphathi wafukamela. So asikalazi lebandla elizo khankasa likhokhelwa nguNelson Chamisa. So lokho ke kusuka ke kwenze abantu mhlawumbe nasezingqondo zabo kube khona ukudideka okuzokwenza ukuthi isivuno abangasithola okhethweni sehle udla lokho abakuthola ngokhetho lwedluleyo. Ngamafeature ngathi kukhona ukusanganiseka engqondweni ukudideka iconfusion kubavoti ngoba kungabacacela ukuthi lezi nkunzi ekade zingqikelana imihla namalanga kusukela ngo-2000 kumi njani kulolu khetho esilubhekileyo.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
Abelele usikhosana buhlungu odabuka enkayi usephathiswe ngabantu abaningi ababuthelele impahla yokwakha ebalisa isamende lokunye omunye wabamphathisileyo baphinda bamela lapho abanye bemhlukumeza besola ingoma yakhe ethi dlala ntethe ngumnumzana Jerry Twala Jackson ohlala ngapha kwelemelika. Sixoxelayo ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Imsakazo kwenza sisukumele ubaba uSikhosana simphathise ukuthi umculi omunye osuka esigabeni sangakithi ngapha kanti kubalulekile ukuthi singabantu siphathisane sisukumelane sincedisane sixhasane ngazo zonke indlela kanti ke futhi singakhohlwa ukuthi kukhona ababengathi bamdlepha bamkhuluma kabi ngakho bekudinge ukuthi lati sime ngakwenxa yakhe simlwele simphakamise njengomuntu wakhe singabukeli ephathwa kabi.
Kuyini osowakwenzayo ngokumphathisa ikakhulu ngangapha kwelemelika?
Msakazi, kunzima ukuthi ngikhulume ngokuthi kuyini engamenzela khona njengomuntu. Ngibona ngathi lokho yinto nje singayishiya injalo nje sithi nje hayi samsiza umuntu ngalokho esamsiza futhi sasisiza njalo lapho esigijima khona lapho esihamba khona siyamkhumbula sizame singamzamela khona. Kodwa oqakathekileyo ukuthi nje silandele umculi wethu sithenge umculo wakhe siwudlale ezindlini zethu kumbe noma kumabhizinisi ethu kuyamxhasa njalo lokho.
Kukhona yini olokhu usakwenza ukumphathisa uSikhosana?
Baningi abantu abamsiza lwaba lami ngomunye kodwa ke oqakathekileyo ukuthi njengoba evele ngumuntu esiphila laye lapha community yethu kuvele kuzafanele sihlale sisizana asikho isikhathi sokuthi hayi isu akumiwe lapha kuzahlala kunjalo. Njengoba ngijilo angeke size sikhambe sesikhuluma ukuthi ngiyenzele ubani lokho ngiyenzele ubani lokho kodwa nje angithi mina vele sizahlala simxhasa njengoba umbona ekhula esiya phambili siyabe sikhangele lapha ahambela khona lokuthi yini engaba izidingo zakhe esikhathini esithile nxa silakho esingamenzela khona bese sikwenza akusoze kume lokho as long as esaphila.
Umnumzana Jerry Twala Jackson uhlala ngapha kwelemelika. Lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa nje kuphela obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwabanjwa igciwane le-coronavirus abedlula ikhulu 120 abafika phose ingxenye yabo. babikwa bebanjwe leli gcikwane ezikolo asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebesedlula izigidi ezinhlanu i-5 million. Ilizwe lithi kumele kube labantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million abahlatshwe ijekiseni leli ukwenzela ukuthi linqandwe igcikwane le-coronavirus.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington, D.C.
Okwamanje izikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abalimi besigaba seMatabeleland South baphakathi kwenala ebangelwa ukuvuselelwa kwenhlelo zokuthelelezela ngohulumende. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi kulokuqokozela lokulwa kwamaxuku amabili ebandla lezano PF elisekela umongameli Emmerson Mnangagwa lelinye elisekela umnumzana Constantino Chiwenga umsekeli wakhe kukhetho lwama-district olwenziwa elizweni jikelele. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko olisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7 lonke umhlaba wonke nje jikelele, linjani bu khona nathi. Hayi, siyabonga lapho uhulumende usenzele into enhle yokuthi sithathe izithupha, ngoba ngengabona ngale side la komtshina ngale kuthatha umgogo olesizukulwane lezizukulwane. Ugogo lwana wathatha impela, ngoba engazazi kushuthi ngabe labo ma 80 years ngugogo lwa bengaze bele sithupha, engaze bele bed, wathatha kokudla zange kube lembuzo, labantu bakhe bebengakaze bebe namali ezithupha bathatha. Hayi, kube kuhle impela, ngayibona baqhubeka kuhle. Hayi, akuzange kube lo kuthukethe izwana bekuba khona ini. Hayi, siyakubonga lokhana kakhulu, sitshayela ihlombe impela, basebenze kade besebenza impela abantwana abasebenzi. Welcome ngapha kubathu bani what 7 lo. Hey, ngihlale ngikhala ngaye lo. Problem, bonina ndiyade besebenza kade sekubuya ngapha kwat 7. Sokufanele siye siyothenga, sisithenga ama afterfeed lawo. Sisithenga sesidula ama photocopy, sesihamba siya ku photocopy ezikolo labo kunomchino ekhumbula high school ama photocopy se photocopy ekhumbula imchina yabo liyana ishita isasebenzi yona isebenza idizing nje kuphela into engiyibone lapha hayi ayinhlanga labana abasasebenzi ngendlela eyiyo ngoba uhulumeni usikhiphele ukuthi sizoholisha uzokuthi hamba yecholojo kanti icholojo angidiyona lephumule phoma ngabe sengithunye icholojo futhi into yenza abantu bona bengabe lezi thupa bengabe namaphedi ikuthi echolojo uzahamba kuyofunakala ubufa fakazi awulaye imali yokugibeza abafakazi, awulaye imali yokuthi ugibele uye eCholocho, awulaye imali yokuthi ufike ubhadale. Sebebuyile sebekhishiwe, sifuna ukuthi uyabhadaliswa. Into abayenzileyo irong. Ngeke ngibaqa ngoba kade ngibabuza ukuthi kanti wena ungubani, kanti ungubani. Babuza yebo ngiyabazi impela ngibabonile, kodwa hayi into abayenzileyo hayi ayinhlanga. Ogogo beze bekhipha izinkukhu zabo, kodwa kuthi singadizi. Kodwa namasebenzi njalo uzawuthini ngoba ufuna into yakho wena. Kodwa uzothiwa ugogo sekubona nangugozi ukuthi hayi ngizamile ukuthi ngikhiphe inkukhu, ngizamile ukuthi ngikhiphe lokhu kwenza ukuthi abantu abantwana bami belungile. Ugogo wenzela abantwana bamntwana bakakayenzeli yena uRai khona lokubona abakuboni konke khona lokhu. Ugogo uhleli uza ubuhlungu ngabantwana bamntanakhe, kodwa yena abuya ngaphethe ugogo azokhipha ngaba lesesikoleni bafuna lokhu, bafuna lokhu. Into eyenziwe ikhumbula ayinhlanga, eyenzekela ikhumbula ayinhlanga ukuthi abantu nje bayobhadala ama-photocopy. Bona balawo umshini we-photocopy kufana abantu bayobhadala ama-afterfeed lawa asefunaka asetholakala kulaba besikole ekukhumbula, bawathethe ngaphi? Isimanga into mangaze kakhulu njengisiba lokumangala kakhulu ngathi hayi masokuphilwa sokuseyikukuphila. So ke hayi uhulumende siyambonga indlela senzele ngayo ukuthi azosincedisa ngapha, kodwa asambongi ngendlela abantu sebeyenze ngayo. Akusabongeki lokho sokukubi ngoba bayakhala abantu. Abantu abaningi abayenzelwanga, sitshahile bayaphuma. So into abayenzileyo hayi ayijabulisanga. Hayi, ngiyabonga mchiyeni loyo.
Yalibenyelela ku Studio 7 basakaza. Yaba ngifuna ukuthi ngingene kubalaleli engizobe khuluma nga MRP bethi kati MRP abasayiqedisisi ngokuthi yona ithi ifuna ukulwela ukuthi ilizwe lehlukane but semangala sidinga ama sidinga amavoti kathi ke nje emuntwini nje owazi ngokwehlukaniswa kwelizwe kumbe ngepolitiki kahle kahle kati yona iMRP izalehlukanisa njani ilizwe ingela ingazange ivote ivotele angithi kuze yehlukanisa ilizwe ukuthi ithole amavoti ebantwini amavoti ngabantu ababe simalayo layo so ngeke iphonge ukwehlukanisa ilizwe kuphela without a vote meliqale ivote iMRP ayisikuthi yona ifuna ukuvotela kubusisi ba kuyathi umqondisi esikhathini esiningi ukuthi abanye abantu nje baphona ukulahla abantu kodwa iqiniso belizwe belazi ikakhulu bona laba bengabama MDC ayisikuthi uvotele ngapho ukuthi ukuvotele iMRP kuya foswa umuntu ukuthi asuke ku-MRP omunye omunye azikhethele lina nxa kuyukuthi lina lizwisise MDC ozwisise MDC kaye ku-MDC oku-MRP ku-MRP kazezwa abanye abantu bakithi bekhuluma enye into eyaze bephongeyala iqiniso elisegcekeni uyazogawula ebaningi kakhulu emhlabeni yase ikhulayo laba abalandela i-MDC abantu bakithi landelani MDC yaseyaliyalisanga liye kudla linanti liyadla ayikhona ukulokhu elingenela abantu lifuke phambule abantu eqinisweni abantu bakubona ukuthi siyancindezela khonapho umuntu uhlezi abantu bakhe kunapho omunye umuntu abekhuluma esekhaya abantu bakhe basegoli thenize ngelapho kodwa nekuloku sithi hhayi i-MRP njani njani i-MRP votela ne-MDC 20s kuyini ekwenzile i-MDC ne-20s kuyini ngoba kathesi kunje kobulawa igcwalisa abantu bangaphandle yabanika izikhundla wayengazange ithatha abantu bakobulawayo i-MDC yehlulekile ehlulekile akula yalitshengisa ngomama umakhulu angazi ukuthi alibonile njani umuntu angathola okuyithukethukela nje kuphela sehlehlamukelwa kwakibo kanti alehluleka ukuzimela ngokwakini yini alehluleka ukuzimela hhayi bantu bakithi bantu besindebeleni elani ukuthengisa hayi elani ukuthengisa ma
ya ngisukume ngokubingelela abantu bakwamthwakazi bonke bingelelani nama DJ lapho ngibele sinikeza izindawo hayi ngithi nami ngifake uvo lwami kulaba abantu abagxekayo bayagxeka liyabona ukuthi abantu abalaba beharale basilethele amashona laba ama-MP bathi othi livotele okuthi kube into zakithi kuphela sibe namakhansila akithi sibe nento zonke zakithi hayi kona ukuthi ube lekhansila lesiswini lesitshonene ngayefuna ukukhuluma lawo kuzomethe ekukhulume esitshone noma ungezwa noma usizwa ngenkani alikenilekele abantu labo behalali bakhona abantu bathi abakwazi ukuthi umthwakazi thiwa i-MRP zoweze ifunani ivotele kumakhansila ivotele kumamayorali ya even kumangwayeka even kumalokuzeni okunye lokho kodwa amakhansila lapho sikhathele lapho amakhansila lama-NP no imadebheni vele kumele belokhuzitshamisa izani ujamisa kuyafana lento le ujamisa wayefuna ukubulala umakhupheleekibo le alikhumbuli liyakhohlwa futhi amandebethu izinkinga bantu bakithi bakomthwakazi dwa kukhohlwa usinenini ukhuphe usinenini babesibiza umgaba esibiza kodwa asifundanga sinenini umakhuphe befuna ukumthisela endlini bethi izwiti kuthiwa yini kuthiwa umthengiso lo kuthiwa yini igama lakhona ngazi kuthiwa yi-disident kumbe kuthiwa yini sinenini ade besibiza bethi watwathi singamahuhu kwakume icockroach watwathi into zabo besibiza amagama kodwa vele kwakuwrite ota abantu bebulawo ngesikhathi segugule uyabona into yakhona yonke kodwa lokho libhizi lihame ngabantu bakithi alikendivuleke indlebe alikendivuleke lihlukane lalaba abantu laba lizoba right bekaphaaothamisa ababangenze ngakhona ubulawa basanyikinyeki that's wabona sebekhona i-territory sebeyibambile sebekhona ukuthi bevotele umuntu ngobuningi abayibobona lina selibancedisa futhi besenza zonke into bekhanga no abahambe laba abantu laba singabavoteli umuntu uyamsusa ngestyle umsuse upheka ngokungamvoteli simple
Studio 7 linjani Studio 7 hayi mina ngiyalibingelela ngilapha kobulawayo endaweni yasechabalala okokuqala ngithanda ukubonga upresident wemthwakazi Republic Party ubaba umoyo ngaphezu komsebenzi omkhulu kangaka awenzayo esenzela abantu bakibo emathebeleleni okuyikuthi sile mnyaka mbona lowo mnyaka ungaba ngumnyaka wesi-3 okuyikuthi-ke ubaba umoyo usebenze kakhulu phezu kokuthi avule abantu bemathebeleleni amehlo njalo osokusenza le bandla elibusayo lizizwe likhathazeka kakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona emathebheleleni ngendlela abantu asebekhuluma ngayo asebelandela kakhulu ngayo indaba ibandla lemthwakazi Republic Party according to imisebenzi eliyenzayo esiyibonayo kuground ngikhulume kakhulu ngamabandla ezembusazwe asesishoneni silebandla le MDC lebandla le Zanu PF ngamabandla asincindezele kakhulu emibusweni khuluma ngeminyaka emithathu sasuka kuma election ibandla le MDC abantu balivotela besithi bafuna ukuletha inguquko kodwa inguquko yakhona asiyitholi esikutholayo nje emadebeleni ikuncitshwa imisebenzi lokungaqhatshwa emakhampanini lokungenisana bodwa abantu besishoneni so kuyinto esihluphayo kakhulu ubaba umoyo othi maye khuluma asuke ekhulume egcila kakhulu endaweni yokungatholi imisebenzi kwabantu bemathebelelendi abantu besishoneni bese bevuka besithi bona ubaba umoyo ule tribalism kodwa i-tribalism yakhe kuyikukhuluma iqiniso ngoba iqiniso elizweni leZimbabwe lingafunakali so hayi ngalamazwi-ke ngiyalibonga kakhulu bobaba untungameli Nkomo labo bonke obusakazi abasisakazela imisakazo yethu yeStudio 7 ukuthi le audio bengicela ukuthi ngayiyafundwa izwiwe ngabantu bonke beZimbabwe ukuthi labo bonke abakwamthwakazi abasagijima ngaphansi kwamashona ukuthi yekelanani lento zempumalanga yekelanani lokutshona lisiyayelusa inkomo zakomakhelwane ezenu zigcwele iganga zingelabelusi ukuthi buyanini libambisane lobaba umoyo sibeni imbumba silweleni ilizwe lakithi sibambene ngethemba lokuthi siza kulungisa abanye nyakwazi bafuna ukubuya sokuvuthiwe bese besithi bona hayi thina sasingacatshanga sasimi kanje bengasaqedakali kodwa sikufunayo ukuthi kathesi chance sesekhona ithuba lisesekhona lokuthi abantu bazimele bengacatshi ngamanye amabandla ababuye bezoba ngaphansi kwebandla lemthwakazi Republic Party benze lokho okwenziwa ngabanye ukuze ilizwe libuye nyabo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilunga ledalele Senate unkosikazi Elizabeth Cheney wavotela ukuthi owayengumongameli welizwe uDonald Trump athoniswe, ubikwa esethole usekelo lukamnumzana George Bush owayengumongameli welizwe ngemva kokuba amanye amalunga ebandla lama-Republicans asekela uTrump esemhlamukele phambilini kokhetho oluzenziwa kumaviki ambalwa alandelayo. UCheney ngomunye wamalunga ebandla lama-Republicans osethwaliswe nzima ngabasekeli bakaTrump. Lokho kwenzakala abanye besithi usekelo lukamongameli Joe Biden luya lulokhulu sehla ngenxa yokususa amabutho elemelika kwele Afghanistan akwenzayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ngalolu daba.
Hayi, mina ngubona kwamudaba lwe-Afghanistan lungathi ludabule abantu phakathi khona lapha America lapha. Abantu bayavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana kufanele ukuthi ibe ngabe isiphelile ngoba kungeza ke kuhlalwe kusempini umjokotho ukuze kube nini. Bese kusiba nje lokulukhophe nyanyana okuncane kono lokuthi kuphunywe njani lazi kwathi sekuzaphunywa khona laphana kwafa amanye amasosha la adutshulwa laba bazibulalayo ama-suicide bombers lana. Ilukhophe kuphela lukhona kodwa kukuthi kuphele njani kuphele nini. Mina mbona ngathi upresident wenza kuhle ukuthi ama-Democrats angakusebenzisa khona lokhuyana. Angikholwa ukuthi kungamenza aluze kakhulu ngo-2022 kulo umnyaka ozayo ngoba abaningi bavuma ukuthi kufanele ukuthi impilo yana iphele amathalibani abuyele azithathele umbuso wabo bazithathele ilizwe labo ngoba akuloba kungaze kuluwe njani akuzoze kuphele.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela.
umgcini isihlalo webandla le MTC Alliance unkosazana Thabita Khumalo ulandula imbiko yokuthi usehlamukele ibandla kambe amabandla ezombusazwe azadobha okuncane na kukhetho oluzayo esigabeni seMathebeleland siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.